Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisakaza, Siso Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Mfumfu 2020 ngesikhathi seJeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask.
Ingcweti zezempilakahle eZimbabwe zithi lanxa inani lasebetholakale beleCOVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende aqinise imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane nendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane.
Abakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amadesi ahamba 2 weeks, kwezinkathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi ama-fridge ayasebenza lanani. Njalo nasesibuya ku-coronavirus kule khosi.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zilolwazi oluthile ngokuzivikela ukuthelela i-COVID-19. Kodwa zithi isimo somnotho eZimbabwe yiso esenza kube nzima ukubana zilandele izikondiso zokuzivikela. Uhulumende weZimbabwe wazise ukuba kusukela namhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umuntu oyedwa obulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphile inani lasebebulewe leli gciwane laya kumakhulu edlula amabili, 232. Sebezinkulungwane ezedlula ezithobami nembili, 8,159, asitholakale bele-COVID-19 eZimbabwe, kwasila inkulungwane phose eziyisishiyagalombili, 7,683. Ezwekazi le-Afrika, leli gciwane lihlasele abantu abedlula isigidi lwengxenye, 1.7 million, labulala inkulungwane phose ezingamashumi amane, 39,925. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amane, 40,485,384, ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi, 1.1 million. Kubika abekolijini le-Johns Hopkins University laseMelika. Kuthi-ke ingcitshi zezempilakahle eZimbabwe zithi loba nje inani lasebetholakale bele-COVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende angayekethisi imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane lendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane, kulandelwa iziqondiso zenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi zempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba sebesibabalutshwane abantu asebebanjwa lomkhuhlane, kodwa zithi kuningi okusamele kwenziwe ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Henry Matsorera, yena uthi kuzamela abezimota zokuhambisa izitolo lezikolo beqhubeke ngemikhankaso yokuvikela uzulu.
There are some lessons that we must draw from this.
Kusobala ukuba abantu bayathelelana i-COVID-19. Ukuhamba kwabantu kwamanye amazwe akusuke yodwa into okumele yenziwe. Sihlolele umkhuhlane. Kumele siqhubeke sihlola abantu abalalo umkhuhlane.
Land where there's COVID-19 outbreaks.
Kubeke sithi ifundiso kumele iqine ikakhulu ebantwini emaphandleni, bona abayekithisa iziqondiso zenhlanganiso ye-World Health Organization.
Everybody with any suggestive symptom, cough,
wonke umuntu ongabe elezibonakaliso zalomkhuhlane kumele ahlole. Kumele abantu bahlole sikhathi sonke loba bengela lutho olutshengisela ukuba balolo mkhuhlane.
Let's test some more. If the government does not have enough test kits, let the government cry to the nation and let the nation put our hands to our heads together.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishaba, yena othi umkhuhlane lo usakhona loba nje uzulu engelalwazi olweneleyo ngawo.
Ikhangelane nomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa siwukhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga aseyenzakale kwelethu lelo lakithi, lokuba wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngabe kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana
inani njalo labagula besila kulomkhuhlane liqonge ngesilinganiso sokungamachumi athoba munemunye lani ekhulwini i-94%. Imele i-27 yaseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zilolwazi oluthile ngokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19, kodwa zikhala ngesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle, ezithi yiso esenza kube nzima ukubana zilandele iziqondiso zokuzivikela ezabekwa nguhulumende labenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization, WHO, ezijonge ukuvikela umemetheka kwegciwane leli. UNkosi Khona Dibithi womsakazo we-Community Podium TV utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana iningi labantu likhala ngokuthi alilamali yokuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, ama-hand sanitizer lokunye.
Abahlali bemaphandleni kakhulu lapha eTsholotsho laselubanele esisebenzela khona, into abasebeyizwile, kodwa uhlupho lukhona yikuthi khona nakuthiwa akugqokwa ama-mask, nakuthiwa emavinkilini lapha akusanithayizwe. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanithayiza njalokho okwenziwe emadorobheni. Uzathola ukuthi na uhamba njeaseTsholotsho Business Center laphana, amashophu engawangenayo angayingone kusanithayizwa, ngoba osomabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagesi ahamba 2 weeks kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi ama-fridge ayasebenza landani. Njalo nasesibuya ku-coronavirus kule cost ehamba lakhona ukuthi sokufanele ukuthi kube lama-TEs, sesithola ukuthi lasemaklinikhi ama-TEs akula. Uthole ukuthi izakhamizi azilama-TEs, sebephonga ukuvala ngakoko abalapho nxa besiza ezindaweni eziyabodolobheni.
Siyabona phela isibhedlela njalo amaklinika endaweni ezithiyeneyo bake bavala nxa sesithanyele okwenzakalayo emaphandleni. Isibhedlela njalo amaklinika bona, how are they handling it?
Lapha kunohlupho oluzwayo, ngoba isikhathini esiningi nxa sixoxisana labantu especially abekutsholotsho babesela ukuthi hhayi, yabona lapha iklinikhi yethu esilayo nyokuphonga ukuthi awusoze uthutshe etsholotsho ungarifeywanga. Etsholotsho labo befike bekutsho ukuthi akulanto esingayenza vela samagesi la, hambe empilo. Manje kuye empilo vele sina silohlupho lokuthi amanesi bengekho esebenzini isikhathi eside, njalo amaphilizi akhona abawatholi kuhle, kuyashotha izinto eziningi. So ukushotha esikubona edolobheni nase sibuye ekhaya vela kulapha.
Sesifika-ke udaba lokusolakala kwamanzi emaphandleni-ke, amanzi ayatholakala na?
Amanzi kathi esikunzima abadala bayakhala ngokuthi into le kuthiwa i-climate change le, izulu njengaselupane besithi izulu thina saligcina kuyeza ko into okuthiwa lizulu. Uzathola ukuthi khona ubuze badala lingalisithi laligcina foyeza ko, kuthiwa hhayi thina saligcina 2016 from isikhathi sonisana kuzofike kathesi akulazulu. Inkinga esikhona yikuthi kathesi umhlabethini sokomile, uzathola ukuthi amabhola wayekwanisa ukuthola amanzi kubo 35 meters, but ales okumele ukuphushe sibili uzoyefika ku-100 meters nxa ufuna amanzi. Then kusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters yakukhiphe emalini. Ukhansila ka-ward 26 elubane laphana wayesele sithi khona iwadi yonke about 270,000 ile mabhola amabili. Nxa sebehambela amanzi lapha, bahambela amanzi okugeza, sebehambela amanzi okunatha upheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingachawulali kakhulu, ligeza izandla lani lani, hhayi khonkana kuhle kube ludube, ngoba umuntu yathe kuthe ukuthi ubona kukunje amanzi uyathatha 8 kilometers away. Uthi ubona ukuthi hhayi udubo lwamanzi loyo emakhaya alushiphanga.
Etsholotsho njalo elubhane izinto ezinenjani esikolo?
Ezikolo akulabatisha. Uhlupho olusuka lube khona yikuthi kulesinye isikolo esadlula kiso kwakungabo-11 ekuseni, wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayaxoxela lani lani. So konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right na sithi izikolo sezivuliwe, zivulwa njani singancedisanga izikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna na izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana elibafundisayo from umkhuhlane onjengalo i-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesinye isikolo eTsholotsho lapha, sike sabhala istory ngakho abantwana abadonethelweyo lama-sanitizer but for a specific number encane nje umuntu like ebona ukuthi ah lapha kunohlupho la ngcono mphathise lami ngale indlela le ama sanitizer la.
Unkosi khona dikithi ngumsakazi we-Community Podium TV limuze ixoxa lapho noMike Hobe we-Studio 7 ecingweni esetsholotsho. Uhulumende weZimbabwe wazise ukubana kususela lamhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko u-Permanent Secretary uMnumzana Nick Mangwana uthe imuli yesisebenzi esiyabe sibhubhile izaphiwa imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 ngasinye. Le mali uthi izaphiwa sonke isisebenzi sikahulumende kungakhathalekile ukubana silohlelo olubhadelelweyo lokuncedisa lapho umuntu esebhubhile i-funeral policy. UMangwana ubike njalo ukubana le mali izaphiwa umyeni womufi, abantu bakhe, kumbe umuntu oyabe ebhalisiwe ukubana uzothola leyo mali.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-C-Connection lapho siqhubeka sixoxa labatsha ngomonakalo okudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizaphinda sikhangele udaba lokungena kuviki yesine. Izikolo zivuliwe kodwa ababalisi bengayi emsebenzini. Silokandaba lingakhuthwa ngalolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UMongameli Donald Trump wemelika uphindele esigodlweni sakhe se-White House ngoMvulo ngemva komhlangano wakhe omkhulu we-rally edolobheni le-Arizona lapho alulaze ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19. Wathi ancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli owebandla lama-Democrats uMnumzana Joe Biden ufuna ukulalela uDokotela Fauci. Abantu abatshengiselayo kwele-Nigeria befola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe baze ngobuningi babo edolobheni le-Lagos ngoMvulo lapho abazinde igceke esiningi samshina.
Kuhlandla lezenotho lezulu uthi kumele uhulumende aqakathekise inhlelo ezithuthukisa inhlalakahle yabantu ezifana lezempilakahle, ezezisebenzi kanye lokuphathisa amabhizinisi amancane. Kuluhlu lwakhe lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo, i-National Budget ka-2021, uNtombanile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abaningi kabatholanga ithuba lokuyakupha imibono yabo. Ibhajethi yalonyaka ibiyi-$63.6 billion, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali eningi ukwedlula ezinye zonke, $11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo iye-primary le-secondary lona olwathola i-$48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu lwathola i-$6 billion. lanxa kungasakali ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza ihlela njani ibhajethi ka-2021. UDube uthi kumele afake imali enengi kuhlelo zamanzi lezempilakahle.
Esikhangele ukuthi uhulumende awuqakathekise kakhulu indaba yamanzi, njengoba sonke siyakwazi ukuthi ama-dams ayisithupha akhangele uBulawayo kaseneli. So sikhangele ukuthi uhulumende aqakathekise ukuqedisa kwe-dams igwayisha ngani dam leliyana. Okwesibili, sikhangele ukuthi izibhedlela zakithi koBulawayo imali ibe nengi efakwayo ezibhedlela.
Abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nansi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi-ke uhulumende akhumbule labana okwathiwa ama-cushioning allowance, akhumbule ukuthi-ke sadilikelwa ama-business. Ngakho kumele-ke siqalise kakutsha, sidinga-ke i-startup capital yokuthi-ke njengama-informal traders kuvela lapho esiqalisela khona. Liyana-ke ngiqale ngayi-cushioning allowance, kwakuqala kwathiwa sizayiphiwa i-$180,000. Imali leyo khathesi ngeqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
UNobhala Jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uzulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abaningi abaswelayo. Sithola abayanga kwi-informal sector, abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingalamithi. Sibona abayanga baya ezikolo ezikahulumende ezingala izinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda. Yikho esikhangelele khona ukuthi imali ifakwe.
Sethula uhlelo lwakhe oluphathelane lebhajethi le ngeviki edluleyo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe lanxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka uzakhula nge-7% ngomnyaka ozayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-$7 billion phandle kwelizwe ama-exports ngesiNgisi. Kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki umnumzana Abednego Bhebhe uthi nesimo esikhona kaboni lokhu kuseneliseka ngoba amankampani amaningi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwalela mfula. Ngikutsho lokho ukuthi umlomo awugcwalela mfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe ama-factory nawo yibo kanye abezayo. Okweminyaka engu-37 sasibuswa nguMgabe, uMnangagwa laye enguminista kaMgabe bebulala besenzenjalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sile minyaka emibili sibuswa nguye uMnangagwa, izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi khona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2023.
Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Unjuna Nhlanhla yamangwenje wenu ophikisana lokususwa esikhundleni sakhe sokuba yinduna yentaba zinduna nguhulumende endlekondaba waphezulu owe-High Court uthi akasoze athule abantu beZimbabwe bebhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukwephulwa kwamalungelo abo, ukugugudeka komnotho, ezombusazwe lokunye. umfundi weni oyelatshwa amehlo kulezi nsuku kwelebhilithane uthi kuyamangalisa okwenziwa inhlanganiso yeMatabeleland Collective ebambisana lohulumende emizameni yokulungisisa udaba lombhuqazo wegugurawundi. Asimuzweni exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngokumele kwenziwe zinduna ukulungisiswa kodaba lolu olwegugurawundi lokunye okubhekane lozulu weZimbabwe.
Xa ukhangela ubukhosi jikilili jikilili ungafika efelabhusi kumbe kimi kumbe noma sigaba siphi sibiza leyo nkosi. Kungaba inkinga ezikolweni, inkosi kumele ibe khona. Inkinga eclinics, inkosi kumele ibe khona. Izilimo zithuthanga, inkosi kumele ibe khona. Kube lomkhuhlane, inkosi kumele ibe khona. Imtshado, inkosi kumele ibe khona. Amangcwabelo emfeni, inkosi kumele ibe khona. Ithinta yonke into. So akusebenzi ukuthi ngibe yinkosi laphana kodwa ngisazi ukuthi okudubayo kuvela ngani. Kumele ngitsho ngikhulume ukuthi hayi lina bantu liyangiduba. Ake iqondise indaba yenu laphana. Ayihambi kahle. Sengikhuluma sengizwile lami sengibonile abantu bami ukuthi baphila kanzima kakhulu ngalokho. Nxa ngakwenzi lokhu, hayi babadube ngaba ngcono ngigathe ijazi yami ngibuyele lapho eNgilandi ngizihlalele nje ku-social security.
Wena ukwenza siluzwe sibili kule ntshungu yokuthi wathi ngimele abantu sibe yinduna yabantu kwini.
Babadube nje ukuthi silapha namhlanje siyaxoxa ntombana. Sitshaya ingungu ukuthi hayi sesichaphe i-40 years ye-independence. Mina ngabe ngikhangela ukuthi ingaphi leyo nxa ngikhangela abantu benkosi. Ngibafisela okunengi okubanzi. Yonke into ngiyabafisela empilweni yami sengihambe amazweni amaningi kakhulu. Yikho ke nxa ngikhangela kwelakithi ngabe ngikwazi ukuthi hayi asikafiki lapha. Indaba singafikanga lapha. Yiyo into engithovayo ukuthi noma kuyini engihamba kiyo ngilelihlo liphosa laphana ukuthi ngabe sesiphezulu lapha.
Umbona njani uhulumende kamnanga ulungisa kuhle yini nangodaba lokhu kwerawundi lolu osokuthiwa sokumele kugejwe abantu amangcwaba alabo bantu ababulawayo?
Dube lokuyana hayi akukho emthethweni ntomdala. Akukho emthethweni. Ilizwe leZimbabwe alihlalanga lodwa phakathi kwelwandle ukuthi alithinte ezizizwe. Lathi singaphakathi kwezizwe ezizwe eziningi. Izizwe zonke zavuma ukuthi ungenza icala elinje kumele kuvulwe inkantoni. Inkantoni leyo kumele ilethe izibotho abantu abenza amacala wonke lawo. Labo bazivikele phakathi phambi komphakathi. Wonke kubhodle ngendlela leyo. Yikho ke ukugijima lokhu ukugebha amangcwaba yikudiliza i-evidence ukuthiwa i-evidence ngesikhiwa ukuchakaza nxa inkukhu ichakaza bajonge lokhu kuchakaza akusizi lutho akusikho lokhu.
Ye so ke singathi uhulumende ubona ngani nxa esenza akwenzayo kulezi nsuku usebenza njani labantu uhulumende nxa ukhangele wena njengoba kukhanya ngani kukhona ukhona wena ukubona njani?
Hayi ngibona ngani lapha bawadube ukuthi ngiyadala mntu omdala ukuthi uhulumende wakithi usekhethe impi lathi thina bantu. Yena usezihlengile wahlala eqaqeni iZimbabwe yonke yaba phansi ngaphansi ngale wayikhetha leyo impi. Kanti uhulumende ukhethwe yithi isithunywa sethu kwakumele ukuthi yena enze izifiso zethu. Yikho ke ukhatshana labantu kakhulu. Khatshana.
Kumele kwenziweni pho ntweni?
I-transitional administration. Yinto esiyifuna khathesi. Into evula indlela kwenza ukuthi imithetho yombangazo iqondiswe. Ngoba khathesi itshekile noma babudube uvusa iphathi yakho namhlanje mntu omdala. Ngakutshela ngingatshaya amathambo ukuthi asoze ukhokhele iZimbabwe ngoba imithetho yombangazo itshekile. Asifuni ukuzwa ukuthiwa nge-Government of National Unity, hayi le into asiyifuni. Isifikise khona apha edakeni esikhona sayibona 2008-2009 sesilapha ngenxa ye-GNU liyana. Kuke asifuni ukubona into leli noma kanjani. Thina sifuna i-transitional administration.
Loge bengumunduna nhlahla yamangwe ndiweni yoma ngowendaba zinduna limuze ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 kulihlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ekhasini leviwo yeNdebele. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi kuleli dolobho, zisithi lokho kulakho ukudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Idolobho leli likusibanga sesibili eZimbabwe jikelele emadolobheni alenani eliphezulu labatholakala beli-COVID-19 lingemuva nje kane kweHarare eyiyo ekhokhelayo. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usasabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Omela amalungelo oluntu umqondisi weHarbour Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo usola ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho lasemakhaya ezakhamizi.
Sesinenkinga koBulawayo, sithola ukuthi esikhathini esiningi sokulengcekeza ikakhulu edolobheni lakoBulawayo masikhayele sisenda laphana okudingisela ukuthi okuqala amabhimu ayeneli. Okwesibili lathi njengezakhamizi sesingamathapha sokuthi ukuthapha ababungekho kudala kuyabe kuqakathekile ukubana i-council isevise laba abandlalisa uBulawayo. Lathi njengezakhamizi sibone ukuthi sigcina uBulawayo ehlanzekile ngoba uBulawayo wayevele eyindawo ehlanzekileyo asikwazi ukuthi ukungcola lokhu kuvela ngaphi.
Unkosazana Siphiwe Nyathi isakhamuzi sesizinda koBulawayo uthi kumele umanisipala abone ukuthi angathatha nyathela bani ukulungisisa lumumo.
Ayi besicela ukuthi i-seat councillor isisize bakithi. Sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu. Esizinda asododa encane lapho. Abathwali izibo amabhimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwale izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kowonyarazo laphana. Izibu omabhimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasola planti beyenze njani? Sebethatha izibu leziyana abantu sebetshisela khonaphana. Kuthi kunuke endlini ngamabhimu. Kuthi kunuke endlini ngokuswela amanzi. Asawathi benze njani?
Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi umanisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinandelela emalokishini silabo abantu ababutha izibi izimota. Izimota lezi sesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjenge-fuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi i-service lana ihlale ku-same level. So endaweni eziningi ama-residential areas sesireducile ukubutha kwezibi sokuyi-once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozweni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo bebhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Kuthi sicela besingalahli izibi mahlayana, asigcine nini izibi zethu zenezo amaviki enalawo amabili nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha akula muntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe. Kodwa siyananzela ukuthi abantu bathe sebelahla izibi mahlayana lathi fuel yethu njengekhansini kwesi sikhathi yabe ingafikanga kwesi sikhathi njalo sabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is ayi interruptanga
leli dolobho lithi njalo umthwalo okumelana nokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi besebenzele izakhamizi kundingeko ezinjengokubuthwa kwezibi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngithathele uSeremaya. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.